uyasi mangalisa ukuthi kona odokotela kumbe iorganization yona leyo ekhuluma ngendaba ezokukhweza izimali ikuthole ngabe ukuthi khona bafuna ukukhweza izimali kodwa emholweni bakwazi ukuthi khona abantu vele imiholo yabo kakhweli since 2009 introduction yama US dollar ukuthi ukuthi khona abantu laba vele besebethanda imali ukuvila impilo eyabantu so njengeZCTU and la mafisi yethu we surprise ukuthi kanti kuthi wasiyenze njani njengoba likwazi ukukhona amanye ama medical societies aye makhulu lapha elizweni njengeRealMed kaloliwe kathesi sifile ngoba uloliwe i-employer kasahambisa imali kuRealMed so esikukhangela ukuthi khona laba abagula nge-cancer kumbe nge-HIV kumbe lamakhinisi kumbe lani baza kufa ngoba kabasizi bakwanise phela ukuthi babhadale izimali lezo ezifuna ngamadokotela entertain abanye abasebenzi sebehlezi lot of months bengatholanga iholo bazahamba nje kubodokotela njengoba bengela mali injongo yalokhu sithina kaphikisisi ukuthi ngani umuntu okhumbule lokhu asikwazi ukuthi ukhumbulane kumbe yena uhlala elizweni elinye kumbe thina sihlala kulinye ilizwe asikwazi ukuunderstand
daba lolu luzahlupha izisebenzi zonke nikumbe vele balutshwana ababevele besiya kubodokotela iningi belizela emakilinika
asifuna ukuthi khona kuthiwa uzahlupha i-50% kumbe uzahlupha i-5% ukuhlupheka komuntu ikuhlupheka even ungahlupheka oyi-1 ikuhlupheka i-150,000 the workers that in the country yibo abantu abalama-medical societies ama-medical societies akhona angasebenzi ngoba ala mali udokotela sechizile ukuthi khona nxa ubuya la uzoconsulta ufanele ukuthi ubhadalene ngoba phela ufanele ukuthi ukwazi ukuthi khona nxa ubhadala cash up front uchiyene lo muntu we-medical society it's more kodwa yona i-medical society ingelani ingela mali so kutsho ukuthi khona kuzabamba abantu abaningi ngakuyikuthi khona let's give an example yokuthi khona i-company labantu abangu-3,500 ufanele ukuthi ukwazi phela ukuthi khona i-medical society leyo kayichavi i-1,500 ikhava lo mfazi wakhe labantwana bakhe ku-company labantu-1,500 izakhava abantu-7,500 so ngabantu abaningi abazakhava into le.